kwenisothi inflation kathesi ukhanya njengani yehlule mbijana kakhulu ngenxa yokuthi sesile currency entsha njalo ngokubona kwethu i-currency leyo singathi i-stable kayikaqali ukuswela amandla. So uzabona ukuthi ikhathesi i-currency i-stable njalo intengo ayikhweli njengalokho okwakwenzakala ngezikhathana ezehluleyo.
Ukungakhweli kwentengo yempahla kungabe kusenziwa na ikwazisa njalo kahulumende ukuthi kwenge zelelwe imali eyiyo esekela iziki isuka ku 285 million isiya ku 370 million na
akunoko ebantwini singathi ngama numbers kodwa ayabe engatholutho ngoba abantu abafuna ukubona ukuthi intengo ayikhweli njalo into ziyatholakala esitolweni. So ukwengezelelwa kwemali esekela i-currency kunceda labo ama-economies labane abenza i-business kodwa abantu makhaza abalandaba nakho lokho. Intengo iyabe ingakhwelanga ngoba into ziyabe zitholakala lula njalo siyabe sibona ukuthi ababamabhizimusi khathesi basafake ithemba kumali entsha leyo ukuze babone ukuthi kuyozela ngomona.
Singabona lokhu ukuqhubekela phambili kuze kufike ekupheleni okomnyaka na kusingakabuyeli lapho esivela khona okule ntengo ezaziphonga ukukhwela nje mahlayana.
Into ekhona eZimbabwe eyenza ukuthi imali yaseZimbabwe iswele amandla yikuthi abantu abalathemba layo. Uhulumende engabuya lamaqhinga okuthi abantu babe lethemba le-currency siyakubona kuqhubekela phambili. Khathesi abantu uzabona ukuthi into ezinjenge-rent, into ezinjengama-passport, into ezinjengama-tollgate balokho bebhadala ama-US dollars. Kungenzakala ukuthi ama-business amaningi ayabe efuna ama-US dollars imali ize kuqala ukuswela amandla. So nxa kuyukuthi sesinethemba mbijana kumali yethu njalo sesiyisebenzisa ikakhulu kuma-services atholakala kuhulumende zakala sibile ukuthi singaqeda umnyaka imali intengo zingakhweli kakhulu.